Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 20 kulwezi 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanengi baya eBritain, abanye baya eAustralia, abanye njalo baya emazweni anjengeCanada.
Kulabo dokotela labongi abafika 104,000 asebethiye umsebenzi eZimbabwe baya kwamanye amazwe kusukela nyakenye.
Kuthe kutholakala ithuba lokukhipha umgabe, iningi labantu baseZimbabwe basekelana lamadoda ebutho ukuthi bakhiphe umgabe. Lokho kwaba liphutha elikhulu kakhulu.
Amabandla aphikisa athi uyazehlulekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wakhenqula owayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017.
Umuntu oqoshwe njalo ngumuntu nje okuyenze ubhanyali okungelamsebenzi, umuntu ongafuni ukuvumeka akhanyele ngalokho angelanjondo phakathi.
Kodwa abakubandla lezanu-PF bathi kuyavukeka okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa. Izikhalile imidlalo ye-World Cup kwele Qatar zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabo dokotela labongi abafika 104,000 asebethiye umsebenzi eZimbabwe baya kwamanye amazwe kusukela nyakenye. UDokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Health Service Board, uthi iningi labo libalekela iholo eliphansi. USikhosana uthi kuningi uhulumende akwenzayo okukhanga odokotela labonge ukuba behlale eZimbabwe, kodwa uthi baningi abathiye umsebenzi belubhekise emazweni achiyeneyo.
Kwenziwa ukuthi i-economy yethu izingani ayisayenzi kuhle, okwenza ukuthi khona ukuphila or impilakahle yabantu bonke, i-particularly ama-civil servants, sekusiba nzima. Iholo lakhona, imali yeZimbabwe izingani i-devalued ayisatheni eyayikuthengwa kudala. So kuba nzima ukuthi izisebenzi ezempilakahle ziphile kuhle according to standards.
Singathi-ke ziyangaphi izisebenzi zonke lezi, njalo nxa zisuka hanti phela siyakwazi ukuthi zazihlawulelwa ifees yazo nguhulumende, pho kwenziwa nxa kunjalo?
Abanengi baya eBritain, abanye baya eAustralia, abanye njalo baya emazweni anjengeCanada. Laba ababebhadalelwa ukufunda nguhulumende uma bengasuki bayabhadala lokhu abafanele ukuthi bakubhadale bengasuki.
Singathi-ke nxa besuka, Dr. Sikhosana, kugcina kumi kanjani ezibhedlela lapha ngokubona kwakho?
Ezibhedlela lapha kuba nzima ngoba baba balutshwane, bagcina sebebalutshwane kumbe izisebenzi ezempilakahle zigcina sezingasenelisi ukuthi sibe lawo ukukhangela izigulane ezibuyayo ezibhedlela zizobe natsho.
Singathi-ke udubo lolu pho kumele lunqabelwe njani, Dokotela Sikhosana?
Hawu, uhulumende ubezama ukuthi khona bathenge lokho esithi i-equipment, le mithi ezibhedlela, ukuthi izisebenzi nazo zithakazelele ukusebenza lapho ezingakwanisi ukuthi khona zikhangele kumbe zelaphe izigulane. Ngalo uhulumende ubesekwanise ukuthenga ama-flats ikakhulu eHarare lapho Bulawayo ukuthi baphathise izisebenzi lezo ezifuneka ukuthi zibe khona emsebenzini isikhathi sonke. Izisebenzi ziyavunyelwa ukuthi zithenge izimota ezizwela phandle zingabhadali i-tax kumbe i-duty. I-department e-treasury sebe sithe le mali yokuthi zithenge amabhasi azabe esetshenziswa izisebenzi ezempilakahle.
UDokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Health Service Board, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Amabandla aphikisa athi uyazehlulekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wagenqula owayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Ngalesi sikhathi ngomnyaka ka-2017, ibandla leZANU-PF labambisana le-MDC-T athatha isinqumo sokuthi kumele uRobert Mugabe asuswe esikhundleni. Ibutho lase lihluthune intambo zombuso. Amabandla aphikisayo athi akulalutho oseluguqukile kusukela ngaleso sikhathi ngoba uyazehlulekela uhulumende kaMnangagwa. Athi imali yelizwe isigugudeke okumangalisayo njalo uhulumende wephula ilungelo loluntu. UMnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu uthi akuqedakali okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Kumele abantu bengakhohlwa ukuthi impi eyokulwisana leZANU ibisinde kakhulu. Abantu bese bephethwe yilokho okungathiwa khona yi-political fatigue. Kuthe kutholakala ithuba lokukhipha uMugabe, iningi labantu baseZimbabwe basekelana la madoda ebutho ukuthi bakhiphe uMugabe. Lokho kwaba liphutha elikhulu kakhulu ngoba isenzeko leso sanceda ukuthi inhlathu ihlubule ikhasi. Sakhipha umuntu obevele seziphelele olemkhuba emibi, safaka amajaha asasemancane ayiwo aqhuba le mkhuba emibi. Okwenzakala khathesi kuyatshengisa ukuthi akula kunguquko sokuwesa. Yikho ngithi mina ngibone ngani uZulu wayenza iphutha elikhulu.
Ye, masikhangela-ke siyabona ukuthi kuyatshintshwa kumbe ngithi kuyaguqulwa le mthetho etshiyeneyo ama-electoral laws, kuzobuya lobona ngenhlanganiso ezizimeleyo. Kambe kuya ngaphi konke lokho?
Hayi, lokho kuyatshengisela nje ukuthi amajaha abusayo sehlulekile ngoba nxa kuyukuthi umuntu leplani yokubusa amaqhinga okuphatha ilizwe uzaba etholakala ephathekele ngokwenza okokuthuthukisa isizwe. Ungabona umuntu sesenza okunceda ukuthi umbuso wakhe ungatsheleli bengawehluthuni, kuyatshengisela ukuthi umuntu akaselawo amaqhinga. So laba madoda sebezaqeda isikhathi bebhizi bezama khona ukuthi umbuso wabo ungatshelela ezandleni, yikho asebekubhekene lakho ngoba bona bagijimisa inkohlakalo ukuthi bazincede bona lemoli zabo besebenzisa umnotho welizwe.
UMnumzana Msongelwa Ndlovu yisikhulumeli sebandla lezaphu ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kodwa uMnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF uthi kunenge okubukekayo okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Umuntu otsho njalo ngumuntu nje okungelubhanyali okungelamsebenzi, umuntu ongafuni ukuvuleka akhanele ngamehlo angelandlondlo phakathi. Khangela amadamu asakhiwe nje ngeminyaka leyingu-40 leyo sobu-2018 kuzokufika namhlanje. Khangela imigwaqo elungiswayo, ukhangele ilokuzeni amagesi alokhu kulungisa ukuthi benabona abekhona nobuningi bawo. Kwenzele kuyona okuyizinto ngikube ngingathi yiwo ama-drivers ayenza ukuthi i-economy ithike njalo ayenza nokuthi umuntu esiyi-investor abuye ngibekezi ngayebona ukuthi imigwaqo iyalungiswa, ngayebona ukuthi amagesi anela khona, ngayebona ukuthi amanzi atholakala, umuntu uyabuya afake imali yakhe. Kodwa uma into lezizinezi akuna muntu ongabuya azifake imali yakhe. So i-Second Republic idinga a lot sibili owuthi umqonomo uvuke lo.
Kodwa-ke nxa sikhangela okwelungelo loluntu lezokhetho
asilandeli ngezinto ophuma ngazo nawo umthetho wama-NGO lwana nawo usenza into emqoka into engenakugelegele phakathi. Kuyini okwesaba ukuthi kudiplayza? Hayi, phela yi-NGO ethize ize lapha ukuze incedisa kumbe sithi abantwana abangamankazana ngamaphedi akulawo kunokuthi besebenzisa izinto eziyingekezo njalo ezingahlazekanga. So mina ngomsebenzi onje imali yabi nathi ingena lapha ishele ngelokhu yenze lokhu kule mali ye-administration phela ukuholisa abasebenza bona abantu ngalilani kule mali ekuthenga izinkankolo zinalezi mangu lapha usemgcekeni. Kuyini kuyabe kuhlupha ukuthi kudikuleze ngaphandle kokuthi laba ababuyayo bebeya becaje ngokuthi sizoyenza okwamaphedi kodwa yena ekwazi yona uzofaka imali ekuthi yona adistabilize ilizwe lethu. And then ngigayela ezibhedlele ama-electoral laws kuyini ongathi ongakuthi uyakushela kwaphatha ngoba into zonke zihamba
Umnumzana
Joseph Chuma ukudalela Central Committee kubandla leZANU PF. Besixoxa laye eKobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump usebiselwe enkundleni yeTwitter kulandela uphenyo olwenziwe umnumzana Elon Musk umqondisi wenkampani le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. ELeRussia lihlasela ngamandla eleUkraine kulandela ukwehlulwa kwebutho lalo esigabeni seKherson. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. So isikhathi sezamasiko.
Lamta sipoka lo mama Patricia Chabalala kuna ngale ke kobulawayo. Machabalala unjani mama?
Sikhona kanjani lani khona ngapha?
Hayi siyaphila Machabalala, ye siyathaba ukuthi ungene kuhlelo lamhlanje. Ake sikhulume ngakhona ukuthi abantwana badlongula kulezi nsuku. So kathini kathi kudala kwakungekho ke
lo? Ukuveza lokhu ukuthi sibe lobunzima kangaka abantwana bedlongula kuyindaba yemithetho emitsha yokulandela amasiko angashiwo wethu kakhulu. Siphila angamasiko angaqondana angashiwo wethu ngemithetho efakwa nguhulumende nsuku zonke. Kule mithetho namhla kufakwa ke i-act kule mithetho lo, imithetho yangikhona injalo ayikafi ukucina ukuthi nakuthiwe umntwana uzameka kanje, nakuthiwe umntwana uzameka kanje, iyashiya nje isemoyeni. Abantwana bese besiceka ukuthi bazijezenjani, ungalandelela bona abantu abadala yibo khathesi abadlomula abantwana, ngoba abantwana bancane abakandlela zokuzivikela abazi lutho. Sebasitshela ukuthi bangabantu abadala bengazenzela nje umathanda bazilandelele loba ngubani.
Ye asithi ke esimpini kwakuvele kuvinjwa njani ukuthi kungenzakali konke lokho.
Esimpini kwakuvele kulo mthetho owawufitha umntwana ngaphonge ugamanqa nje njengakulezi nsuku obona nje umntwana sefithi idodi sehagana lebhedi, ngabe abantwana babengaphonge ukuphiwa nje ukuthi kulezi nkomo ezisemahlangeni. Abantwana babevikelwa bengabantwana, wonke umuntu omdala umntwana wayengumntwana, wangazange abaphiwe ukuthi ungumuntu omdala. Khathesi abantwana kuthi abadala, umuntu omdala wenza umntwana umuntu omdala. Abantwana babefundiswa kwakule mikhuba, befundiswa kwakule ndlela zokubathoba futhi bathotshwe ukuthi bengaphonga ukudlela nje bavukele ukufuna ukuba labantu besilisa kakhulu, kube ndlela ezasezwa ngogogo nabokhokho babo.
So kwathini Machabalala, pho kungavuselelwa njani ngamafutshane khona?
Kumele kuvuselelwe njengami lapha kobulawayo ngiqalile ukuvuselela ngilesihleko sengikuqalile kwamantombazana. Intombi nto intombi engazabi ithethule isilwane, ngichazela ukuba bihlele emasikweni nokubafundisa iqiniso ngendabu yabo nokuthi bangobani, kumele baziphathe njani, bazivikele njani. Kumele nje wonke umhlaba ikakhulu nje kithi khonapha sikhathi sikulandelela amasiko ethu abantwana bethu bengafundiswa imikhuba engayisiyo, babukele oma-TV babukele yonke into, kumele sibabisele emuva. Ye kuleminye imikhuba yethu engathi icekile kodwa ungayinanzelela uthi wayisebenzisa yayike njongo yokuvikela umntwana.
Ke lo ngumama uPatricia Chabalala ukhona ngale ke kobulawayo. Siyabonga kakhulu Machabalala, ungathinela kusasa mama.
Ngoba
nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisfanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyabonga kuba linkwanisile ukungena kuhlelo lwenu.
Usiphatheleni lamhlanje?
ngizafuna sikhangele uGenesis chapter 2 iverse sikhangele u18 size siye ku21. Ngalokho uNkulunkulu wathi akulunganga ukuba umuntu abe yedwa, ngizamenzela umncedisi wakhe. Sihle siye kuverse eka-21. Ngalokho uNkulunkulu wenza ukuba u-Adam alale. Esemlalisile, uNkulunkulu wathatha imbambo zakhe wasevala lapha thethe khona, wasethatha ubambo olulodwa wabumba umuntu wesifazane wasemletha kuye u-Adam. Ngalokho-ke siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nguye owaqalisa lindaba yomtshato. UNkulunkulu nguye owaqalisa ukuletha umuntu wesifazane kumuntu wesilisa ebachadise bahlanganisa. Sokwenzakale njalo, umuntu wesilisa u-Adamu wathi lolu lubambo lwamabambo ami, wayephume kuye. Baningi abantu asebexoxisane lami bebuza ngendaba zomtshato. Kuba nembuzo eminingi ukuba kambe isibumbo sikaNkulunkulu ngomtshato sona vele sithini. Nxa pho umuntu selobolile, kutsho ukuthi usokungumtshato yini uNkulunkulu awamukelayo yini? Kungaphelela khonapho kuphela kumalobolo, kumbe kuyamele umuntu ahambe aye e-court kumbe sithe ehlanganiswa e-church? Yimbuzo eminingi leyo abantu abalayo. Kodwa kokuqala ebengifuna sikuzwisise ukuthi kambe isisekelo sikaNkulunkulu ngomtshato simi njani. UNkulunkulu wathatha ubambo olwaluvela ku-Adam edala u-Eve umkakhe, nguye owaletha u-Eve ku-Adam. Ngakho-ke vele wona umtshato kumele uqalisele kuye uJehova. Kumele kube yinto yokuthi nxa abantu befuna ukuthathana, kube yinto ebadonsela kuNkulunkulu, kungabi yinto ebadonsela kathana lo Nkulunkulu. Siyananzelela njalo ukuthi linto edalwe uNkulunkulu yaletha ukuthokoza kibo bonke. Siyahlangana lo babe thokoza lapho ukuthi alolu lubambo lwami ethokozela uNkosikazi. Njalo siyananzelela ukuthi kudalwe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu muye wathi umuntu uyabe nxa eyedwa, umuntu ongubaba, umuntu wesilisa nxa yedwa uyaba lesizungu. Wayesedala inyamazana, wadala konke, wamfaka endaweni enhle, kodwa kwakulokhu kudingakala ukuthi kube nomuntu angamthatha wesifazane abe ngunkosikazi wakhe. UNkulunkulu sedale konke khonokho, wadala njalo le ndlela yokuba bengabi babili kuphela, kodwa bakwanise ukuba labantwana, bazalane bande. Siyasinanzelela ukuthi khonokhu lakho abantu sebakuthatha kube luhlazo. Kanti uNkulunkulu wayedale umuntu elemizwa. Khuluma konke lokhu ngenxa yokuthi siyangena kunyanga, kumbe ngathi esithi thona ngamalanga angu-16 okumelana lobudlwangudlwangu lokutshaya kwabantu abesifazane ngabo baba. Kumele sizwisise ukuthi uNkulunkulu laba bantu wabalethela ukuthi obaba babathande. Manje obaba bagcina betshaya omama bebahlukuluza, abakho phakathi kwentando kaNkulunkulu. Siyambona u-Adam sebemphile u-Eve, uyathokoza njalo uyakwazi ukuba usethola omunye wakho ozamncedisa, ngoba uNkulunkulu athi ngulethele umncedisi, kazangathi ukulethela isigqili. Umuntu omthandayo awumbambi njengesigqili. Ngakho namhlanje lilanga lapho esifuna ukuthi sikhuze obaba ukuthi kambe ungabeki umama isandla.
Kuyiphethe mfundisi.
Sasithandazeni baba, ngegama likaJesu nika obaba abalalele inhliziyo yokuvikela omama. Siyathandaza kulaba ade behlukuluzana, letha ukuthula lokuzwisisana ngegama likaJesu. Amen.
Lo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Silesizwe ezabatsha.
Uhlelo lwabatsha namhlanje sikhuluma lomfundisi Msilisi Ndlovu. Baba Ndlovu, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga, siyabonga babutiwe kakhulu, siyabonga abalaleli bakho ukuthi babe khona kuhlelo lwami.
Ye, akubatshela abantu ukuthi uliphi ibandla lezokholo?
Ngisebandleni leBrotherhood in Christ Church eEastgate eSouth Africa.
Kunjani ukuba ngumfundisi wena usasemjaka ngalo?
Alukho nje uhlupho ekubeni ngumfundisi, as long as usazi ukuthi uNkulunkulu ukubizile uleqiniso lokuthi ubizwe nguNkulunkulu ayinto engekho nzima kakhulu. UNkulunkulu uyasiza kulokho.
Ye, khuluma labatsha ngakhonoko ke ubizo lwakho.
Ngicabanga kakhulu ukuthi njengalesi sikhathi esiphila kiso, abantu abaningi bacabanga ukuthi mhlawumbe indaba yevangeli, especially ebantwini abatsha, ikhangeleka iyindaba engathi kayisebenzi kahle. Ikhangeleka sengathi yindaba nje engani, abayithatha kancane. Lezi nsuku lezi eziningi ezivukayo ezijabulisa abantu and everything. But-ke iqiniso naye ukuthi akulanto esuthisa umphefumulo womuntu njengokuthi azi ukuthi uhamba lo Nkulunkulu every day yempilo yakhe. Number two, njengomuntu omutsha, ikusasa lihlangahlangene ngokungela kuqondiswa nguNkulunkulu. Uzithola usufakwe izinto eziningi ezehlukeneyo. Uzithole usuhlanganiswa nezinto ezinye ezibangela abanye bagcina bethatha imphefumulo yabo, abanye bagcina besezintweni nje ezizofaka enkingeni eziningi kule zinto zezidakamizwa lezi nsuku. Ungakhangela lapha eSouth Africa or nje endaweni eziningi ezikhona, kulabanye abagcina bengene ezintweni ezigcina zibafaka enkingeni la ku-health, bengasaphili kahle ngoba babalekela ukuthi bacabanga ukuthi ivangeli asonto eliqiniso, bacabanga ukuthi ayisonto yamandla, asonto ekhona ephilayo. Kodwa mina nansi into engiyijoyo ukuthi uyasebenza uJesu, uyaphila uJesu, uyaphilisa uJesu, uyakhulula futhi uyayisiza impilo yomuntu abe straight, aphile kahle engela stress.
Ye, siyakuzwa kakhulu, giba ngamafutshane kunapho ba.
Ngiyamema mina ukuthi wonke umuntu omutsha ongilaleleyo, ukhona uJesu ophilayo, ukhona uJesu ophilisayo, ukhona uJesu osiza abantu. Ungabalekeli kude, kuyenzakala ukuthi wazi ivangeli elingasilo elikhiphisa izimali, abantu bakhipha izimali bathwala obaba babo emahlombe nxa bejumayela, benza into eziningi. Lokho yikuganga sovangeli. Kodwa ivangeli eliphilayo, uJesu uyasithanda, uJesu uyasinakekela, abantu ababuye kuJesu baphile.
Ye, lapha-ke besixoxa lo Msilisi Ndlovu, umfundisi kola ngale Brethren in Christ Church kwele South Africa. Sibonga kakhulu Ndlovu, ungathelela kusasa ba.
Siyabonga babuthule, siyabonga kakhulu.
Sekunjalo, sokuyisikhathi semidlalo ye FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yale midlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Emdlalweni le Ecuador likhokhela eQatar 2-0 emdlalweni wokuqala namhla owemidlalo ye-World Cup kwele Qatar. Sokusele nje isikhatshana ukuba umdlalo lo ufike emaphethelweni. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu elimela ilizwe eliqoqela imidlalo yeleQatar yilo elibe ngabaqali besiziba ndawonye leqembu le-Ecuador ngemva komkhosi wokuvula imidlalo yokusemthethweni omabili la maqembu okusiba sikagroup A ndawonye leSenegal kanye leNetherlands. Intathela izindaba ezemidlalo ungcwele Dube uthi eleQatar lizalingisa eleSouth Africa ekubeni lilizwe liqoqe umncintiswano wezwe zomhlaba elehluleke ukuphuma kumidlalo yezibaya.
IQatar angiboni nje ukuthi singayibona isiyaphambili ngoba vele enguqwini lapha hayi asibazi. SouthAfrica nganikulethemba nje iziqalisi nje ukuthi it was the first team to score yawina, kodwa iQatar yona vele entweni hayi ziborayi ayikho. And as a host I think iba ifakele khona ukuyana nje ukuthi rotate yefike Asia, not as a footballing nation. Anti yabona previously tele yayifakwa ama footballing nations ukuthi hayi labantu bora abalazi laba kathesi small of saying no, let's take it to other places even South Africa lapha neziyi host. It was saying it's Africa's turn. So I cut high. Gonna first round the cover pele la
kwa. One knows in Tinjalo at the Lama Tambabali Sayle Eagles, Wange, Ganyele Highlanders, Johannes Chuma, Uti Simosom Katis and a party site, Bele Kata, Mobuchisa Raku, Lule Lizwe.
They might pull a surprise. You may never know. I'll give you a very good example which happened to me in the Zimbabwean football. When I was in Wanki, we used to have the advantage here. People will start playing under that condition. So, now we're upper hand, yeah, when I look in terms of the weather, yeah. They're used to it, and they've got no problem with the weather. Yeah. So, I'm my team will strike. My country will strike, already strike. And they are about kilometers and it's kind of the right.
If you go to Makuna, the way Kata, it was the way Mizamo, Yoba, as in Kulderunga, Chisiga Kulu, or Munyong, Jalus Paska Group, Ayus, and Jalamu, Jalus of Bapat, Wickham, Bulisanica, Lelem, Netherlands, who sent some Malo, Tuli, and then a mate, Shoabo, Mvum, Jalalo,
and Wokan, and the name of Paratway, Seneca, the Netherlands, Sass, Mova, Mavi, Lila, Michael, Wanangani, Yuanga, Lila, Pambi, from Group A. Ikatali le Ecuador. Angiboni ukuthi zingadlulela phambili. Singazi ukumbe iSenegal singaphazaniswa yikungabi khona kukamali. Kodwa amathuba okudlulela kusigaba esiphambili akhona. Noma bengadliwa emdlalweni wabo wokuqala kodwa elandelayo balakho ukuthi sebengaqhubekela phambili.
Amaqembu akusibaya sika Group B abalisayele England, Iran, United States of America. Kanyele Wales la waza dhala ngomvulo utembelani spanda uti kuse ungabale mpumela enge tusa abalandeli wabizalo we mkuku umizalo weza dhala ngomvulo
kubona wangu wanani Irani ngango ama chima mangano na la amachari anga surprise abana ezi ngapumele lapa Irani USA siza tungoba USA ikwele la wafana bangani katito uchaide ganga vili timi ya kuna patiba la wafana bangani vachari baku kichi na these days vili umatamba zafu
kula maqembu angamachumi amathathu lambili 32 aphatheka kumncintiswano wezomhlaba njalo afakwe kuzibaya eziyithoba minimbili ngemva kwemidlalo yezibaya amaqembu amabili abehlezi phezu kwengalane emiklomelo yiwazadlulela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano. Izwekazi le-Afrika limelwe ngamazwe abalisayele eSenegal, eleGhana, eleCameroon, eleMorocco kanye leTunisia. Kusenjalo iqembu leBulawayo Chiefs yilo eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kunqoba elikwenzele iRentals nge-1 kanya kufinal edlalelwe enkundla Papa Fields namhla emini u-Arthur Diego Musiwa nguyohlohlele iqembu le-Chiefs ngehlandla lakuqala elomdlalo. Ngiyimele sibe 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Kivi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ezinye zezindaba ebisilazo. Kulabo dokotela labongi abafika inkulungwane ezine 4,000 asebethe umsebenzi eZimbabwe baya kwamanye amazwe kusukela ngo-2021. Amabandla aphikisayo athi uyazehlulekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wagenqula owayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe ngomnyaka ka-2017. Kodwa bakubandla leZANU-PF party kuyabukeka kakhulu okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa. Isiqalile imidlalo yeWorld Cup kwele Qatar. Sinethemba lokuthi liyabe lisilandela kuFacebook, lisilandela njalo nakuma-websites ethu wonke www.voandebele.com, www.voashona.com, www.voazimbabwe.com. Ngiyakholwa njalo ukuthi lilakho ukuthi lisithumele incwadi ye-email kukheli lethu elithi studio7@voanews.com. Zayiphinda njalo studio7@voanews.com. Lilakho njalo ukusithumezela umlayezelo kuWhatsApp yethu ethi 1-202-465-0318. Zayiphinda njalo 1-202-465-0318. Wone valisayo ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeith Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.